nxa abantu bexotshwa endaweni akade zakhe bengekambungu kufanele kube ledade elibhala encwabini sisetshenziswa kwenzela ukuthi baxotshwe kwasezakala ukuthi bazabuya ngapho kodwa nje umthetho nje wona vele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe so kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belotshwele
sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo emashingi okutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela begwanda lakwezinye indawo
umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedence kodwa kuyafanele kubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyatshiyana abanye bakha ezindaweni ezingavunyelwe emapulazini abanye bakhe emasimini emadlile kutho ukuthi ikhofi nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye abaphongkungaphungukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo kuwe ukuthi ukhulumeke lamatinda bakhulu lemthethandaba kumbe lemagqwetha kuyenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhofi kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba
abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha lina lokhu libona njani
hhayi phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende layo atshola bayazi imithetho bayenze imithetho njengoba sithi nje ukuthi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akuqhuphe ngoba akudingeleni indawo ukuye ngoba nguwe uyabeudalikala kodwa angikhole ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba uzaphonga ukuthiwa kanti abantu ababili bakhe endaweni engayisiyo angikhole ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emathethwendaba ukuthi bamhlawulise ayingxenye kodwa wakhathi izangonto ukuthi akwenzakala.